Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 16 kuLwezi 2024 nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uzwe abanye besithi bona ngali ufanta wona lalithulula libisebenzi libophelisi kalithulula thini. Uma ngathi ngumuntu engakhuluma bonobo phezu kokuthi igayi labantu lalithulula into esimulo yalahleka abanye balimala.
Abakubandla elibusayo bamangaliswa yilabo abathi sebeyehlulekile ukubusa njengabanye babo abakwizwekazi le-Afrika ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni.
Abantu bathi khona kawakhitshelwa amabandla ngoba kawasenzi akulwelayo. Amabandla lawa athi alwela ukukhululeka kukaZulu kodwa namhla sokungathi kuthiwa kwathi kulwelwa inkululeko sasiyilwela iZanu.
Abaphikisayo bathi amabandla afana leZanu PF kawakwazi ukubusa njalo isikhathi sabo sesijayile esokuhlala embusweni. Uhulumende usethembise njalo ukuba uzathuthukisa umgwaqo weBulawayo Nkayi Road ubhidlike okumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakubandla elibusayo eZimbabwe bamangaliswa yilabo abathi sebeyehlulekile ukubusa njengabanye babo abakuzwekazi le-Afrika ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni. Bakhulume lokhu ngesikhathi kusanda kususwa uhulumende webandla ebelikhokhelwa ngumnumzana Mokgweetsi Masisi wakweleBotswana njalo kulokuxokozela okwenzakala kwele-Mozambique kulandela ukhetho lukamongameli onqobe khona ibandla le-Frelimo. Kodwa abaphikisayo bathi amabandla afana leZanu PF kawakwazi ukubusa njalo isikhathi sabo sesitshayile esokuhlala embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Joseph Chuma ukubandla leZanu PF njalo umele iphelandaba jabalala edala lephalamende.
Endaweni eziningi sokulabantu abatsha abancane ababengekho amazwi lawa elwela imfuleko lawo. So ukuthi bazwisise okwenzakalayo sokungani sokutshiyana ngoba uze abanye besithi bona ngali ufanta wona lalikhulula libisebenzi libophelisi kalikhulula thini. Uma ngathi ngumuntu engakhuluma bonobo phezu kokuthi igayi labantu lalithulula into esimulo yalahleka abanye balimala. So uhlukweni livele sokukhulunywa nama-generational issues atshiyeneyo. Yikho ngithe bona mina amabandla lawa akhulula amazwe indingeko enkulu ekhona yokuthi kumele aziguqule abe hlale siba relevant ngomumo okhona. Kathesi vela akusayenza ukuthi kulokukhuluma ngokuthi salilwela salimila. Kumele sikhulume ngokuthi siyangabi sisuka ekulilweleni. So yikho ngisithi kona mina thina njengeZanu PF reinvesting ourselves siyaziguqula ukuthi sihambelane lo mumo okhona kathesi. Yikho ngimangala nxa usithi kona abantu bonke bazenda asiwo bantu bonke ngoba abanye bakuzwisisa. Ikubona thina yathi mina nginje ngesikhathi sokulwa kwempi ngangimfitshane kakhulu angizange ngiphathisipele kodwa namhlanje ngomunye walabo abaphezulu nxa ngiphuma ngezikhundla ezokubusa ukuthi sifuna ukuba embracing the young ukuthi lazo zingene kwi-leadership njengakhona okubonayo ama-opposition amaningi ngabantu abasesebancane abantu abasesele minyaka eminingi phambi kwabo. Yikho sokuze lathi zingebajwayele ezanu PF.
Ye kodwa-ke abantu abasakhulayo la okhuluma ngabo baswela ubukhohlakalo baswela ukuthi amabandla la alwa impi ayihluleka vele ukubusa bangani badonsa besiye egangeni sonke isikhathi baphikisana lentando kaZulu ngokubona kwabo akunjalo babajuba.
Kwenye indawo kungabe kunjalo sibili kodwa kwenye indawo yikho bona bengitshele ukuthi ngama-different ideological perspectives asekhona phakathi kolutsha nabantu abadala. Yikho ngenxa abantu bele bandla labo elalwela inkululeko kumele befunde abadala ukuthi nabayi sebeqala ukudedela kancane kancane befaka olusha labo kona bale badleni yonaleli uzabona ungasinyeza njalo amabandla lawo ngabe ayaleloke ekhona njalo kumiswe khonoko okhuluma ngakho ukuqulunza komnotho yinto vele engafunakaliyo kumele kube le-equal distribution yomnotho ukuthi umuntu wonke azizwe ekudumala elizweni lakhe.
ye kodwa kubangaguqula yini izenzo bolabo ababusa kathesi abalwa impi yenkululeko emazona chene
yibo phela ngisithi bona ningaphuza ukuziguqula ngalodwa abantu bagcina benjani belikhiphizele phansi yikho thina ubona njengebanga elibusa lapha eZimbabwe sesiqalisile ukuziguqula sodwa sesiqalisile ukuhluba isikhumba esidala sigqoka isikhumba esitsha ukuthi laba abadala belekhona ye bakhona yikho bona sesilento leyo ba yi-elders council ukuthi abahlale laphana bebesibonisa kodwa asebeqhuba indima kube yithi ulusha olukhona.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphela ndaba jabalala edala lephalamende ekubandla leZanu-PF obephuphela leStudio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Abantu bathi khona kawakhitshelwa amabandla ngoba kawasenzi akulwelayo. Amabandla lawa athi alwela ukukhululeka kukaZulu. Kodwa namhla sokungathi kuthiwa kwathi kulwela inkululeko sasiyilwela iZanu. Azange ngilizwe igama elalisithi asikhipheni uSmith iZanu ibisifela esikhundleni. Abantu kwindalo yomuntu vele ithi kuphilwa ngotshintsho. Uya konke obukwenza ukwenza kube ngcono. Kodwa sibona la mabandla kukhulunywa ngembali nsuku zonke yethi nasalwa inkululeko. Lisenkingeni Chuma kathesi lifana lenkukhu ezithandele ngehulu. Khona lokho elikwezuzulu uzulu selibophile okungamazwane sokubotshiwe alisayindawo. Uyaliyayibona iBotswana ukuthi khona 50 years sebephumile iMozambique bayala abantu. IZimbabwe yona leyo alisoze libuquthi ubuthongo ngezinto esezisenzakala ngoba kalilande eli into eyiyo kwathiwa iyalwela. Nxa Chuma ungaphatheka ngempini mina ngaphatheka empini. Sasibuzwa thina amabhunu asibuza ukuthi khona amatorolo liwabonenga. Sithi asiwabona ngivini siwabonile. Bangasibuza labo abathethiswa esasikwazi ukuthi balwela thina. Sibatshele ukuthi amabhunu siwabonile alele embundini wedamu lapha. Thina besikwenza yikho ukulwela inkulu. Sasingakwazi ukuthi senzela lina liyizani. Ngabe sasikwazi khonoko. Ngabe sasibatshele ukuthi amabhunu kawalila njenga. Hayikho nalokho elikwenza lokho. Yikho abantu bengalifuna. Abantu bafuna into progressive vele development. Kuyalanjwe elizweni ilizwa lila madamu akula kuhla kakulani 50 years lisembusweni. Akula muntu okufunayo khona lokho. Yikho ke babudule bekhitshwa bakhitshelwa khonoko ukuthi abalandeli into abayithembisa abantu bakhuluma into engekho amanga kutshetshelwa uzulu into ezingekho. Umuntu ufuna ukuhlala esikhundleni afake ifamily yakhe. Ayisikho kwakulwelwa khonoko. Akula muntu angalwela ukuthi ifamily yakho Ncube asiyene empini ukuze Ncube athi phekelo nkosikazi wakhe labantwana. Akukho khonoko.
Ye kodwa ke abadala bakhuluma bathi umbuso awuphakelwane njengegwayi ukuthi abaphonge ukuphuma nje phela baphuma nzima abantu labo. So manje bazaphuma yini njengakokwelisingayo
kwakumele kona lokho kulwela impika kuzange kukhulunywa ukuthi umbuso awucatshelwana njengegwayi. Kwakuyikuthi kuthiwa sifuna umbuso wenkululeko. Namhlanje umuntu ungifela ukuthi ngitholani ukuthi lapha lokho elikwenzayo lokho kakuqondanga. Ikhansili le enkayi kayisebenze. So kumbe hayi nanti elami ibandla ngibuyile mina ngi-Freedom Alliance kumele ngifele khona lokho. Ayisikho esakulwelayo khonokho ngoba ungakhangela abantu laba sebekwenzile amabandla lawa bakhipha kuphela umbuso wamabhunu bangena bona ematomini walana wamabhunu sebephila isibhunu sona siya esasisibona ukuthi uSmith nxa ehleli futhi azabe ngcono ngoba wayesiba le farm yakhe. Umntakamgabe ubele 23 farms. Umgabe inkwazi lakho Grace ungakubala i-100 amafarm. USmith kazange abe lawa amafarms afika khona. Uyayibona into yakho. So okubi khona ukuthi kwakumele kwazakala ukuthi hayi elizamfaka la uyise dynasty seyinkosi usebusa lo queen wakhe. Kambe ngubani babuduba engatshona esilwa bethwala imbhobho abantu bechapha abantwana begalala impilo zabo. Besiyalwela ukuthi uChuma kabe ngunanani. Kumbi ibandla likaChuma uthebe ngonanani becazimula izisu besuthi imali yelizwe. UZulu ngapha ewaza ngendlala. Ayisikho lokho. Yikho abantu bengawafuna. Abantu kayisikho ukuthi kuthiwa inzondo. Bazonda sizonda izenzo zeZanu labakhokheli bakhe. Ubese sizwela laba abalandelayo kukhona phela abanye abadonsi wabona inkomo ebanjwe ngomkhala lapha babudubi ayikwanisi ukuthi ingathi ihluku kube buhlungu isithi bhazala lakhona. Siyabazwela labo ngoba badubeka njengathi.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Bephoqa leStudio 7 eseJohannesburg kule South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
ndwandwe, lamlela
Wezemaphandleni uhulumende uthi uzalungisa umgwaqo wethara osuka kobulawayo usiya enkayi ulakho njalo ukuxhumanisa izigaba eziningi ukuza kwenza kube lentuthuko ekhanyayo emathebeleni north sokwedlule iminyaka engamathumi amathathu uhulumende ethembisa ukuba umgwaqo lo uzalungiswa kodwa akukhanyi ngijola kancane ukuthi siwakuveza lokhu ngoba usuphele du endaweni eziningi lo mgwaqo oqakatheke kakhulu esabelweni lesi Isiphathamandla sikahulumende sesithembise njalo ukuthi kuzalungiswa ngemfanelo umgwaqo lo eminyakeni elandelayo kubika uNokutaba Dlamini
Amaphephandaba achiyeneyo abika ukuba sekwabanjwa-banjwa isibanga esiyisilinganiso samakhilomitha afika phose amachuma isikhombisa kuphela 65 kilometers selokhe kwaqalwa ngomnyaka ka-1993 ukufakwa ithara emgwaqweni wenkayi Bulawayo Road kwakukhangelelwe ukuba uzabe usulungiswe wonke ngomnyaka ka-1999 uSenator Sengezo Chabangu owake wazibuzisa ngodaba lolu edalele parliamente wakubeka sobala ukuba kukhanya angani kulungiswa isibanga esifika isilinganiso samakilometers amabili 2 kilometers ngomnyaka kuphela okutsho ukuthi kuzathatha iminyaka phose elikhulu 90 years ukuze ufakwe ithara ngokugcweleyo okwamanje uhulumende uthembisa ukuthi uza kwenza konke okusemandleni akhe ukuba ulungiswe umgaqo lo ngesiphangiphangi isithembiso lesi sethulwe ngohola ugatsha lukahulumende olubona ngezokwakhiwa kwemigwaqo emathebeleni North umnomzana Nkosinathi Ncube uthi kuleminye njalo imigwaqo abayilungisayo
enkaya rothi uzothola ukuthi umnyaka uqala next year uzobona ukuvela ukuthi sokulempe ekhanya siyazi ukuthi sokulesikhathi abantu bakhuluma ngayo para okwamanje siwugcizelele lo hulumente futhi umgwaqo lo usebenze
umnumzana Ncube uthi okwamanje kakabi lolwazi lwemali ezafakwa nguhulumende ukugcwalisisa lesi saziso uthi kuzavulwa njalo indlela abatshayeli abazayisebenzisa ngoba inhloso yokuphala yonke nje beqale phansi umnumzana Sydney Mthimkhulu wenkayi kusivalo uthi ulokudana ngezithembiso ezifana nalezi ezisuka ziphelele emoyeni
into engihlupha kakhulu ngumgwaqo wenkayi ukuthi waqala ngo-93 ngiwu-form 2 ngile 15 years lamhlanje ngile 46 years umgwaqo waqala
umnumzana Mthimkhulu uthi ngaphandle kwesimo esibi somgwaqo lo abanye bengathola imikhuhlane efana leyofuba ngesimo sothuli emgwaqweni lo
umgwaqo lo ubaluleke kakhulu because ulinka igogwe lebulawayo ilinke isilobela lebulawayo ulinke ijombe lebulawayo ilinke inkayi lebulawayo so yikho ke abantu bonabo bawusebenzisa umgwaqo all those people ba-affecti baku-risk yokuthola i-TB
kule minye njalo imigwaqo okumele ilungiswe nguhulumende esabelweni lesi induna uMahlathini wetsholotsho layo uthi isigaba sakhe sikhangelele ukuncedwa nguhulumende ngoba isichezuke kakhulu imigwaqo eminingi njalo eminye selokhu yalungiswa nguhulumende wabamhlophe kungakabi lohulumende wabansundu
Even the minister admitted ukuthi itsholotsho lawayo needs attention.
Unkosikazi Sethulo Ndebele okudalela eParliament emele izakhamizi zetsholotsho uthi sekukaningi beluhlafuna lolu daba eParliament kodwa kungabi lempendulo ecacayo.
Kwehlula ngitsho lo mgwaqo weVictoria Falls Bulawayo lawo. Luvele uzifele ngekutsho ukuthi ngumgwaqo oya ku-tourist destination yethu yeZimbabwe. Ayikhangelwa nje imigwaqo yakithi kumbe into esingathathwa serious khona ngapha emhlubulweni wethu njengoba nje sitsho ukuthi ungani sokuyingoma
abantu abahlala enkayi etsholotsho lezinye izigaba bavumelana ukuba imigwaqo le ibalulekile kakhulu ekuthwaleni izigulane nxa zisiwa empilo central hospital kobulawayo ikakhulu kwabasengozini abagula ngamandla kanye nabahlelelwayo ngesizathu sokuba isabelo semathebeleleni north ngaselamtshina yonke yokwelapha laba kanye labongi abeneleyo imigwaqo le inceda njalo abafundi nxa besiya ezikolo osomabhizinisi abakuhulumende kanye lezinye nje inkambo zezakhamizi umgwaqo ebulawayo yonkayirodi uxhumanisa inkayi lezinye izigaba ezisemhlubulweni wemathebelele north kanye lenkabazwe nginginokuthaba dlamini westudio 7 ngisevictoria falls
Ngokwamanje sike sizwe okwedulwe ngusithandekile Mhlanga kwestudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Mabel Mpala, umgxoxi wenhlelo zika Ward 28 eCountry Park kwaBulawayo. Ekuhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sicubungula uhlupho lokusilela kwamandla amagetsi kanye lamanzi.
Abesifazana kungabe kuyibo kubathwalisa amagabhavuzayo kakhulu yini ukusilela kwamandla amagesi lamanzi
esiboraneni kumele umuntu ongumama aphume ekuseni athithi ngama 2-5 ekuseni maybe afast 4-5 ayezikulayinisa isigubhu sakhe esiboraneni njalo angazazilayiniswa kule maximum ethathwayo maximum of 4 per day izigubhu ezingu-4 unefamily abantwana bangu-4 like the 2 adults or 3 adults say family average family of 7 izigubhu ezingu-4 awusakwazi ngizazifaka zibe ngezethoyilethi ngizazifaka zibe ngapha ekitchen whichever way kakusebenzi ngoba umuntu esuka laphana amanzi awagwani umama uzathona lisuka lapha ekwesinye isibholane njalo ayezama ukulayina angakhelela ngapha kuthutha efake endlini ayemelela leziyani ezingali
sesibuya lapha emagesini bayathola yini inkuni kumbe okunye kokuba sisimlile
inkoni ikukhuluma iqiniso kakula nkuni lapha ngoba kuselagaza ezithengwayo imali zathi vele ngekho isihlupha akukho mqoko ukuthi ukhiphe imali ithenge igesi ngoba vele yazinokho igasi ungaze uyifile iyaphela asithi ugcwalise ithenge $5-$6 iyaphinde iphele ize ingakapheli ngoba sokukhandeleyo nayo igesi ngakho yavele ephethe imali wagisa igesi elingekhoyo so konke kunzima kuchever way kunzima size sibona omama sebeze betopa izigubhu leze ama-mps ama-soft drinks bephele somehow usayikudla oku-right khona lo kodwa umama uyabe engala-choice yabe khangela imoli
kuyini ongakuxwayisa abantu kuyini ongathi ufisa ukuthi ukhulume nje akwenze
ngicela i-service delivery njengoba bephromisa nxa besima laphana amakhampani la ukuthi bazasinika i-service besicela basihloniphe siphiwe leyo service umhlanganweni abantu kabasasuku ama-platforms aku-social media siyenze lama-flyers kumenezele le yayo kethi ndawo labantwana esikolo bakumenyezele ukuthi ngidikele abazali kodwa kabasithi abahlala.
Lowo ngonkosikazi Mabel Mpala, umgqoqi wenhlelo zika Ward 28 eCountry Park kobulawayo, ekuhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, kuhlelo oluphathelane labesifazane.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Angalaphuma le ndaba. Angalaphuma le ndaba. Lashona le ndaba. Angalaphuma le ndaba. Angalaphuma le ndaba. Lashona le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sikobidi ekezi lapho izakhamizi ezikhuza khona umhlola phezu komunye ujaha owetheswa icala lokudlwengula ukhulu amthole elele egangeni ngemva kokunatha utshwala. Sixoxele linye lamapolisa esigaba umnumzana Sihwede Ngwenya.
Lento iyenzeke esigodini noma ngithi emzini wako Sihayi, Sihayi Village under Chief BD duze nasemaphisa. Umfana ke simbophile samthatha samusa emapholiseni asekhezi, ngikhuluma nje ungaphansi kwezandla zamapholisa asekhezi, ukuthi amapholisa asekhezi asazise ukuthi icala leli lizokungenela emzini waseGwanda noma nje ngithi kwiprovince yaseGwanda ngoba kuyicala elingaphezu kwemagistrate court elidinga iregional court. Lo mfana ngokuzalwa uzalwa endaweni ebizwa ngokuthi uMguza district emzini owaziwa ngokuthi Alexandra. Ubaba lo odlenguliwe ungubaba osemdala mpela, sithi nje ulapha koma early 50s late 40s, early 50s late 40s. Ubaba uyile esibhedlela sase St Joseph's, ngokunjalo ke bamthumela esibhedlela esikhulu se district esibizwa ngokuthi iMaphisa Provincial Hospital. Ke esibhedlela sasemaphisa ke ekuhlolweni kwakhe ke bavumile ukuthi no kukhona ukuphazamisekayo othize ahlangabezane nakho umuntu omdala. Umuntu omdala sikhuluma nje uyagula, uyagula mpela, uke wakhala ngokuthi unenkinga yokuthi aye ngaphandle mhlawumbe ayolahla itshele ntaba, kule kwangathi kuyamhlupha mpela kwesikhathi esithile. Sikhuluma nje ungumuntu namhlanje na okufanele ayobonana futhi namapholisa ekhezi ngokubanikeza futhi i-statement.
Izakhamizi zithini ngalinkemenkeme?
Izakhamizi zithuke kakhulu ngalesenze sokuthi kube khona umuntu wesilisa odlwengulwa ngomunye umuntu wesilisa, noma umuntu wesilisa odlwengula omunye umuntu wesilisa. Asikaze sibe nesinye isehlakalo esithi asifuze lesi. Ngempela ngempela kuyasethusa lesi, kodwa khona mhlawumbe uma ungathanda ukubuka kamuvana izolo laphayana, hayi asiqali ukuhlangabezana nayo le nkinga. Kule kwaba khona eminyakeni ethile edlule abanumzane mpela ababili ngabona lesi sehlakalo sokungesesithathu lakithi la. Ngikhumbula eminyakeni ethile edlule bakhona futhi abanumzana abathile abake benza into ethi ayicishifane, babe namakhosikazi bobabili ke laba bantu bevele etshwaleni futhi nabo njengakulokho. Kwatholakala omunye esedlengule omunye, sathi mhlawumbe utshwala nomhlawumbe imihlola noma imithi, phela abantu bakithi babuye baphile nangemikhuba nangemithi. Kodwa ke ngemva kwaleso sehlakalo ngikhuluma ngento enesikhathi yenzeka la, kwaphinda futhi kwenzeka okunye futhi. Aziqali kahlehlehle lezi zinto ukwenzeka esigabeni sakithi la, noma nje abantu bayathanda ukuthi izinto babe bayifihle, kanti sebefihla nezinto eziyihlazo obekufanele ukuthi kube ngempela impela ziyakhulunywa noma ziyakhuzwa noma zingavunyelwa noma kufanele zaziwe ukuthi esigabeni sinenkinga engaka equkethe noma ephethe abantu abathile. Inkinga zalaba abantu kufanele zaziwe emphakathini, labantu bayisimo esinje noma lo muntu uyisimo esithile angase abe nobungozi obungaka noma nomthelela ongemuhle ebantwini ngokwenza okuthile nokuthile nokuthile nokuthile. Akufanele sizifihle lezi zinto, kufanele sizikhulume zaziwe ukuze abantu bavikeleleke kulezi zinto, noma mhlambe bona abenza lezi zinto lezi mhlambe bathole indlela ukuthi bangase basizakale.
Umsolwa ukhanya ephilile ekhanda yini?
Umsolwa ubukeka engumuntu ophile saka. Uma uxoxa naye nje noma uhamba naye noma nje ukhuluma naye, kodwa ke akusi umuntu wendawo ngokuzalwa. Cishe lo msolwa unonyaka mhlambe ehleli kule ndawo le yakithi yakho Sihayi kobhidi la. yena ngumuntu ngokuzalwa ose ozalwa under district Mkuza uzokhumbula ukuthi sina sekwe district Madobo futhi emaphethelweni emadobo sosiya ngapha ekugcineni impela ngoba thina sakhele iBotswana yikho ke iMkuza isibulawayo north and then thina we are bulawayo further south. Kodwa ke usenesikhathi lo muntu ephakathi kwehlehleli la kulo muzi lo eyenze le mkhuba ehleli kuwo asithi nje cishe unyaka. Kodwa ke cha ngempela ngempela kuyena umuntu engaqamba mangithi mhlawumbe kunento ongaphinde uyisole kuyena ngokomqondo cha kuphelele lo muntu futhi ucabanga aqede. Okungase kube ngumbuzo nje ukuthi ngempela ngempela lo muntu engabe eyinkonkoni yini ngokugcwele ngoba kunala bantu ababuye babeze inkonkoni lapha. Laba abantu abazinkonkoni abafuna ukuthi bathandane ngobulili obufanayo ukuthi mhlawumbe uleso simo salabo bantu. Lapho kodwa cha ngokomqondo iphelele lo muntu.
Hayi bekukuhle ukuxoxa lawe Ngwenya, siyabonga.
Angibonge mhlonishwa.
Umnumzana Sihwete Ngwenya, lipholisa lesigaba sakobhidi emangweni weKenzi. Besixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkumo
sobonga kakhulu untukabelinkomo ungadinelwa kusasa kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi wamapiano uKing Mbulazi.
Angibengelele msakazi, ngibengelele nabalalile emakhaya. Okhulumayo umhlalisi Khumalo owaziwa lika King M King Mbulazi osehambile endimeni kakhulu, uculiwa isichathamiya kakhulu. Ngiyacula uMaskandi ngengaza emsakazweni futhi kuhamba iqembu lami loMaskandi. Manje ke esengufundile iloko ke sengikwenza manje ukuzenzela amabhithi, ngiziproducela amabhithi, ngizenzela umculo ngokwami wami la ngihlala khona ngaphansi kwestudio sami iDrox Studios ekhaya ngiphumekezi ngithi ngifana ozikhulele kobulawayo. Umculo vele ngiqale khona la kwabulawayo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Mawungabuzongifonela straight ungathinta kulezi number 073-446-4215. Mawuzothanda ukuthi sixhumane kuWhatsApp 083-842-6659. UFacebook ungangena nje uthi mhlalisi Khumalo uyayithola.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Ngisicela uxhaso kibo, ngibona belungu bethu abalandeli balaleli, siyacela nisisapote. Ngingajabula kakhulu, ngicela isapotini kakhulu bafowethu. Ngiyacela isapoti, ungangijabulisa nami ngizibone njengomuntu oshintshile. Ngokwezwa ngise-South Africa yila sizama khona amatoho, yize nakhona sekunzima kungasekho lutho olulungayo, sesicabanga ngiyasebenzela ekhaya. Besicela nje isapotini kakhulu.
Singakehlukani sibe sikhangele ezinye zezinhloko zendaba ebezikhokhela. Abakubandla elibusayo elezanupiyefu bamangaliswa yilabo abadi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakuzwekazi le-Afrika, ngakho ke kumele bephume bephele embusweni. Hayi ke siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo umthembo osithembayo uGift Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.